soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Ya tangana kweze kuseni mthwaka zomuhle ngolwesithathu mhlaka 7 kunhlangula 2023 igama ngontungamili nkomo ezihamba phambili. Uhulumende uthi kusukela namuhla imali yakwamanye amazwe isithengiswa emabhanga wonke elizwe kusetshenziswa intengo yomkambo wemali ozimeleyo hantshile ebihlelwa yi-Reserve Bank. Kuqhutshwe inkonzo kukhunjulwa izisebenzi ezedlula amakhulu amane ezadilikelwa ngumgodi ewange Colliery Mine ngomnyaka ka-1972. Kwezemelika owake waba ngusibalukhulu we-New Jersey umnumzana Chris Christie usungula umkhankaso wokuncintisa kukhetho lukamongameli. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutjka uthi kusukela namuhla imali yakwamanye amazwe isithengiswa emabhanga wonke elizweni jikelele kusetshenziswa intengo elawulwa ngumkambo wemali ozimeleyo hantshi le ebihlelwa libhanga lakhe ebingahambelani lomumo wokudilika komnotho. Imali yakwamanye amazwe ikakhulu eyasemelika ibithengiswa yi-Reserve Bank ngentengo ebihlela maviki wonke futhi ebiphansi kuleyo mkambo wensitha lapho idola lemelika elilodwa eselithengwa khona ngenkulungwane zamadola aseZimbabwe ezedlula ezine 4,000 kusiya ku-5,500. Ngeviki ephelileyo emkambo kahulumende i-Reserve Bank ibithengisa idola lakwelemelika elilodwa ngamadola azinkulungwane ezimbili ezilengxenye 2,500 kodwa izolo beselithengiswa ngenkulungwane ezedlula ezintathu 3,600. Lokhu kusho ukuthi phakathi weviki kuphela idola leZimbabwe lilahlekelwe luhlonzi lwamadola ayinkulungwane i-1,000. Ukugugudeka kwedola leZimbabwe lokhu kuza ngesikhathi sokhetho. Abamabandla aphikisayo abagoqela abe-CCC bathi ukonakala komnotho lokhu kuveza sobala ukuthi iZANU-PF isiyehlulekile. Kepha yona iZANU-PF ithi umnotho udonsa kuhle futhi isola osomabhizimusi isithi bakhweza intengo kungelasidingo njalo abanye babo bafuna inqotshwe kukhetho. Sibuze isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi i-Consumer Rights Association umnumzana efidlela Ncube ukuthi ulibona njani inyathelo le-Reserve Bank.
Ukuphuza ukufunda kuyahlupha, inkani iyahlupha. Kudala abaziyo bakhuluma kakhulu ukuthi akusoze kusise ndawo ukuthengisa imali yangaphandle ngomkambo lokuthiwa yi-auction. Kumele ithengiswe nje ikhululekile emabhenki. Kwakufanele ngabe kwenziwa kudala khona lokhu namhlanje ekukhulumayo i-Reserve Bank. Ngakho-ke akusezi ukusebenza ngendlela okade kuzasebenza ngayo. Nxa ukuqathanisa lokuthi ngabe lesi sinqumo sathathwa emuva ngale okuningi kungakonakali njengalokho sekuyikho khona namhlanje. Ngakho-ke lanxa sithathwa lesi sinqumo amandla aso lokuhlakanipha kwaso lokunqanda umonakalo sekubuthakathaka ngokuba into eziningi sezichithekile ebezizancedisa ukuthi isinqumo esinjengalesi sisebenze ngendlela efaneleyo.
Ngamanye amazwi Ncube uthi akulabubelo obuzaba khona.
Idola leZimbabwe lizaqhubeka lisiwa ngokuba kalifunakali. Aliwiswa yikuthi kumbe abantu bayalizonda, liwiswa yikuthi abantu kabalithembu ukuthi liyakwazi ukugcina inzuzo okuthiwa i-value. Nga into ungakwazi ukuthi ingagcina inzuzo uyifihle endlini uyigcina e-bank ikusebenzele kawuyifuni lawe. Ngahola namhlanje amabhondi ami ngithi ngiyadonse kupheleni kwenyanga nxa kade eyi-2,000 kumbe eyi-3,000 kube eyi-100,000 kungenzeka abe selingene ukuthi ngigade kuphela. Ngakho-ke ngiyaphangisa ngiwathengise. Nxa siwathengisa ngobuningi kutsho khona ukuthi aphelelwa ngamandla ngokuba asuka nje seyizibi ezithengiswa ngabantu bengazifuni. Okumele kuqondiswe yilokhu abantu abakusolayo edoleni leZimbabwe, ikakhulu ukuthi isimo somnotho kasimanga kahle, i-industry ayisebenzi kahle, akula foreign currency elizweni, kanti-ke lezepolitiki lezi ezifanele ziqinise kakhulu ezomnotho abantu abazithemba ukuthi zime ngendlela efaneleyo. Ngakho-ke hhayi liza kuwa lisiya phambili okwedlula lokho, kuzathatha isikhathi ukuthi lize nqandeke ngendlela efaneleyo.
Ungathi usubonakala yini kuntengo umthelela wokuwa kwedola leZimbabwe ngama-points ayinkulungwane kusukela ngeviki edluleyo kuze kube namuhla?
Izinto lokho ezikhwele njalo kazimangala kancane, lokho eziqhubeka zisiba isimo lesi singa abantu abaningi abengenelisi ukuthi bathenge, ngoba siyazi abantu abaningi abasebenzela izweni, abasebenza bahola imali encane, abaningi bahola amabhondi othi nxa ufika esitolo uthole ukuthi awusathengi lutho. Abanye bahola nje imali enelokuthenga ibhayi yesepa, iflawa, lethukela kuphele khona lapho uze kufanele ukuthi uzuye uhole ekupheleni kwenyanga. Lusizo olunye lwesabekayo phakathi kwelizwe. Ngakho-ke ukulungisa idola namandla edola ayisikho okuzalungisa imbilaphi le. Aselapheni isilonda, isilonda ngezomnotho ezingasebenzi kahle, singanqanda zona le dola lizaba lamandla, impilo izaba ngcono ngokulungisa ezomnotho. Ukuxothanisana le dola namandla edola akunqandi lutho, akulungisi lutho.
Umnumzana Efidlela Ncube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengi, iNational Consumer Rights Association. Sixoxe njalo losomabhizimusi wakoBulawayo oyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Alec Ndlovu.
Kuvele khona okuqondileyo ukuthi ama-market forces kube yiwo kanye alawula i-exchange rate. Kodwa-ke ngicabanga ukuthi uhulumende kumele ukuthi acaphelisise kakhulu lokho esingathi thina i-supply side yama-earnings e-foreign currency. Uza kwenza njani-ke lokho uhulumende? Uhulumende kusamele ukuthi aqala thatha amanyathelo aqine kakhulu ekuthini akhangele ukuthi i-foreign currency engenayo elizweni kusamele ingene i-foreign currency evela kuma-export earnings ukwenzela ukuthi a-improve i-supply side. Supply side ye-foreign currency inga-stabilizer kumarket, i-forex ibe available lasema-bank, uzathola ukuthi-ke kuzakwenza ukuthi le cost yayo iyehle iye phansi. Le cost yayonale imali esiyithenga emkambo omnyama ayisoze zibe khona, ngoba abantu babezabe sebesiyayithola emabhanga-ke ngentengo esesigabeni esiqondileyo.
Uhulumende usola lina osomabhizimusi uthi likhuphula intengo mahlayana nje, yini elibangela ukudilika komnotho?
Ku-business world kankomo intengo zempahla isikhathi esiningi zilawulwa yilokho esithi thina ngama-business operating costs. Ungakhangela kathi esisimo esikiso kwelakithi lapho zathola ukuthi ama-business amaningi athengisa impahla ezivela ngaphandle kwemingcele yethu. Lapho kozathola ukuthi kuvele kuhle kube le ndleko enkulu kakhulu eyokuqaleyo ukuthi yona i-source capital uyizuze ngaphi. Itholakala emkambo omnyama, bese kuzabakala indleko ze-transport zisiyathatha-ke lezo mpahla esizithengisayo ngaphandle kwelizwe, bese kuzokuba futhi le ndleko zani eze-customs duty. So ama-prices kakhulu emkhathini onjalo kunzima ukuthi abe stable.
Inyathelo le-Reserve Bank leli ubona liphathisa yini? Siyibona kusiba lokuzinza kwezenotho.
Ngingathi ngamafitshane hhayi, ukuzinza komnotho kusesekhathana kwelakithi, ngoba lapho uhulumende sesingathi u-address ama-symptoms athi imbangela. Kukhanya kusafiphele sibili okwalesi sikhathi ngaphandle imigomo kahulumende kusafanele ukuthi iqalise sibili ukuthi izuze ama-earnings kumbe izuze i-foreign currency kulane sengathi ngama-traditional sources ayevele enika uhulumende imali njengoba ngingathinta ngaphezulu industrial activity ama-exports through esiyabe sikwenza sikuthengisela ngaphandle kanye lokuzuza futhi imali esizabe siyithola ngokuthengiswa kwalezi ezenjiwayo alubani kungaqalisa ukuthi kuphatheke kuhle ama-earnings wona lana vela kwezenjiwayo kubuye ngokufaneleyo kuqonda ku-RBZ ngokuphuphuma la ngokugcwala kwakho hayi ngibona nganxa kungaqalanga kwenziwa lokho hayi ukuzinza komnotho kusese bucwadlana kusese luvile bana kusese khatshana lathi
umnumzana Alec Ndlovu ngusomabhizimusi njalo uyisiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association. Kuqhutshwe inkonzo ewange izolo kukhunjulwa izisebenzi ezingamakhulu amane lamachumi amabili lasikhombisa 427 ezadilikelwa ngomgodi owahle waba lingcwaba lazo ewange Colliery Mine ngomnyaka ka-1972. Izisebenzi lezi zazisemgodini lo zigebha amalahle. Imizamo yokuzihlenga kumbe ukukhipha izidumbu yehlula. Abangamachumi amathathu lasithupha 36 kwakungabelungu njalo isinye isihlobo sabo sibikwa sibuyile sivela eScotland ukuzonanza lolu suku lapho obekuthe gwaqa khona iziphathamandla zikahulumende ezamankampani ehlukeneyo agoqela ewange Colliery kanye le minteni yalabo ababhubhayo. Usifanekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umfundisi siyaphambili Moyo owesonto yeLiving Christ Pentecostal Ministries International ongomunye wabatshumayele kulumbuthano.
Bebuthene endaweni lapho okwabhujela abantu abangu-427 ngomnyaka ka-1972 iJuni sikhumbula umonakalo lo wayidlayo njalo-ke kunama-widows akwana 63 abangabanye abaphela ngomkabo esikhathi senalethu ngo-1972. Sibe lesikhathi esihle kakhulu abantu besabelela bepholisa even i-Ministry of Mines was represented yikhona lenkokheli yewange Colliery Company ogoqela u-managing director ebekhona lama-heads of departments athile abekhona konke kuhambe kahle sabelana lezikankulunkulu ebemduduza abantu laphiwa nge-Colliery kushiya layo kafiphane ukuthi yini ekwenzelayo ama-widows la bekhumbula imisebenzi eyenziwa umkabo sesikhathi sasebenze nale ikhampani kulabanye amakhampani adebithe i-63 kutho ukuthi i-blanket for i-tirido ebikhona khona lapho thina njengezamabandla siqhubeka sibakhuthaza ngokubakhulekela nokubanikeza ithemba ukuthi hhayi ngabangakhathazeki beshiya kumedi chapter 11 ku-2830 ukuthi wozani kimi lini elikhathelele lisindeyo ngiliphumuze ngilinikeze lithula so thina kakhulu njengabezomoya siyabanika nje isiliswala hapo.
Uqhubeke njani umsebenzi njalo libona ingani injongo yenu liyifezile?
Engingakutsho ngamaphikana ukuthi injongo yakhona ifezakele ngoba abantu bebekhanya bejabulile kakhulu izini nangesikhathi sebesenza i-tour right round endaweni yakhona abanye bebebuye bethwele ama-flowers ubona bejabulile bafaka phambana one white man who came all the way from Scotland naye landa khona lokho elanda i-commemoration nale babona umuntu etravela all the way from Scotland elanda kutho ukuthi kuyinto eqakathekileyo ngibona ngani abantu belungu baqakathekisa kakhulu izinto ezifana nalezi kwesi sikhathi bathiyene nathi abantu abamnyama bamqakathekisa kakhulu ngoba ubuyethele nama-flowers iqala kade ukuthi uma ethuke nawo khona le-Scotland elokho ekuhamba nawo ewathwele izinto egenikhonapho bamqakathekisa kakhulu and ngithe ma ngixoxa naye kuthi yena abangani bakhe yibaba abaphuthelwa abazali ayisiwe na direct kwabona abazali kodwa abangani bathi babaphuthelwa ngabazali ngaleso sikhathi yena wayele 5 years kona kuqhakazekile ukuthi hayi abuye yena azorepresent abangani bakhe.
Kuyini elikwaziyo ngalesi sehlakalo lingakhumbuza abalaleli?
Ukuthi ngomnyaka ka-1972 mhla ka-6 June ngo-10:25 kulezisebenzi ezazingaphansi komgodi ezikwana 427 lapho kwazwakala umdilimi omkhulu kakhulu izisebenzi lezaphuthukelwa ngomgodi zawelwa umgodi phakathi azanelisanga ukuthi zikhitshwe khona lapho. So yikho indawo le kwakhe kwayenziwa khona lapho kwafakwa bayathiwa ndiligcili kwafakwa namatshe ama-tombstone imdili ethengisanje amabizo abantu wonke abafela khona lapho yikho kwayenzakalayo. So every year iwange Collier Company Limited iyenza nje umbuthano mhlaka-16 every year bekhumbula labo abasishiyayo besemsebenzini ngaleso sikhathi.
Umfundisi siyaphambili Moyo ngowesonto ye-Living Christ Pentecostal Ministries International ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Seli kubonile na okusemaphephandabeni? Iphephandaba leChronicle lithi sokutholakale umuntu wakuqala edolobheni lakoBulawayo ophethwe ngumkhuhlane wesikhudo owe-cholera. Umuntu lo ubikwa engumfundi esikolo seMzilikazi High. Iphephandaba leli lithi njalo elizweni lonke jikelele bedlula inkulungwane ezimbili 2000 abantu asebebanjwe lumkhuhlane futhi usubulele abantu abalithumi lanhlanu 15. Iphephandaba leHerald lona lithi iZimbabwe Electoral Commission isinxuse abantu abafuna ukuhlola ukhetho luza kwenziwa mhlaka 23 ngoNcwabakazi ukuthi babhalise amabizo abo. Uhlelo lokubhalisa lolu lugqitshwa mhlaka 18 ngenyanga ezayo. Abazahlola ukhetho beyizizalwane zeZimbabwe ama-local observers kuzamele bahlawule ichumi lamadola aseMelika i-$10. Abavela emazweni aseAfrika bona bazahlawula ikhulu lamadola $100, kuthi abavela phetheya bahlawule ama kulo amane amadola $400. Soku isikhathi sembiko yenu.
Studio 7 salibonani basakazi bethu abahle kunye nabalaleli engithemba liphilile. Hey, hayi lami ngimvene ngihlale phezulu kodaba ngisagcizelela kule nkulumo kaBaba lo wakoGodla. Hey, hawa uyakhuluma, hey alikhuluma iqiniso. Uyalikhuluma iqiniso impela, hey ngithulela isigcoko. Hayi lizwe lakithi selifile abantu benkosi. Yo, selifile ukuba kuyavuma singamaZimbabweni sike sizameni ukuthi sikhiphe lokho. Hayi. Sivotele enye iphathi engathi sasengcono, hayi ngoba hayi kunzima abantu bakithi. Kunzima impela, hayi uqinise umethu umuntu okhuluma ngezanu PF, hayi unesibindi mina nami ngiyahluleka. Ukhuluma ngento ezanu PF, hayi ngiyahluleka impela ngoba hayi izanu siyithe kakhulu siyude. Siyithe kakhulu kumanje sigcwele emazweni okuphephela sizama ukudinga ukuphila, hayi kunzima abantu bakithi. Kunzima. Bese ngicizelela futhi kulo okhuluma ngokuthi amaovethu ezuntu-38 nayithi esalwela inkululeko. Yebo, walwela inkululeko ungathunywanga ngumuntu musa ukuhlukumeza abantu. Ma ngabe kuyakuhlula ey'mele eceleni ngale ungena abanye bazame ukulungisa ibizwa kwaba ngoba kunzima ubi kakhulu abantu bakithi. Lami ngala amagama nyabona.
Linjani ku-Studio 7? Linjani? Ya uNdlovu lapha eFinegral. Ya sembuyile madoda, ayifoni ayingasasebenzi. Sembuyile impela, sembuyile. Injani kodwa ngapho? Sifuna ukuzwa ngendaba zasekhaya lapho sikhiphani lapha sizwe ukuthi kwenzakalani ekhaya lapha. Ya, ngicela i-news nje linikele. Thumelela i-news nje lapha. Chris Gande lapho lingithumezela i-news lapha. Ngiyabonga madoda amahle. Ngiyabonga kakhulu.
Kozi kwelikhashana. Ah, ngaphansi kwelanga kuyatshisa, kuyavutha. Hayi usathane wenza intando yakhe shuwa. Okukhona umkhuleko umthandazo kuphela. Yikho ukuthi impilo ingaba ngcono.
Sawubona Studio 7 linjani basakazi bethu nasiyaphila kakhulu lapha manje. Into kwabatsha laba abalandelile zano abaphume kuzani mina nabantu manje. Izano hayi mina kulona iqembu lelinye abantu abatsha. Kodwa uma ulandelile zano umuntu omusha ufana lesigebengu. Ngathi sizikuthatha ngathi umuntu ongaphelelanga ngathi umuntu oyingozi kakhulu emphakathini. Ngizana soqembu lelinye lelinye. Phumani kuzani abantu bakithi, phumani bantwana, phumani abantu bakithi kuzani manje. Landi iqembu elisha leli TPC. Ngeke ngasikhulula ekupheleni kwethu ngoba sithwele nzima emhlabeni lawo. Sithwele nzima shemu kakhulu. Uma kungathi izani wini la siyabe siyahlupheka size sikubone. Siyabe siyahlupheka size sikubone.
Studio 7 minjani? Izindawo zonke hayi siyaphila hayi. Siyezwa ngesifa ezisezindlini. Ziright isifa ezisezindlini. Ngoku government uyatshontsha ulisela. Ugovernment uyisela. Ngoba into ezikhuphukile kangaka abantu bengakwazi ukuthenga. Ugovernment ebesekhala ngabantu. Ahambile amagolide, akunamuntu oboshiwe. Laba abangenamacala warivume basejele. Kusabhekwa kuthiwa usabhekwa kodwa ibheli useyitholile. Kubhekwani uma ibheli eseyitholile? Nayiphumuntu ibheli esekayitholile uyaphuma. So nibona ukuthi into eyenzakalayo kayikho kuzofana nama-election. Kukhala kungasekudala ngendaba yama-election nizozwa ngoba umthetho lona okhona hayi uzima nebandla lezanu PF uyabona.
Kustudio 7 ngibingelela kustudio 6 esikwazi ukupublisha ama-problems ezi-existi ama-problem ethu kubonakale i-treatment esiyenziwa izana into ama-territories thina esingasingabe zana ngikhuluma nje njengakathesi ngabanjwa inkunzi ngabafana 1 ngumtaka kansila 2 ngumtaka headman and that thing now just because mina ngisungowezano ukansila ngowezano and the headman is also under zano mina ikhesi yami kayihlambi even bona besiya emaphoyiseni makutholanise ukuthi mina ngisungowezano ikhesi yami iyanyathelwa iyachithwa.
Studio 7 linjani bantu, siyabonga inews zenu elisilethela zona eziliqiniso. Eyi, ngizama ukuthi ngivule abantu bakithi bomthwakazi amehlo. Iningi labo abantu bakithi abakathungululi, ngiyaxolisa ukukhuluma igama elinjalo. Liyabona into le ezwakala kubomeya bethu lapha omguni novayisi ukuthi kutshona. Lizibuze liphinde ukuthi kwenzakalani. Bafuna ukuzofaka bani. Ngasibatshela thina njengemerapi ukuthi bafuna ukuzokolonize iBulawa yonke befake abantu bempumalanga. Alikukholwa, angikwazi ukuthi izawukholwa sokunjani. Beqeda lapho sebezofaka ulimi lwabo ezikolo ukuthi babulale isiNdebele sethu. Asazi mali lokho elisala ukuthi okukhulunywa imthwakazi liqiniso, liza kubona seliforswa khonapho ukuthi litawule. Ngalitshela. Lezi ndlu aliphinde lithole abantu abenibona abangalazi ndlu abasegoli abangaphinga abaphinde bathole ama-stins. Babe sebephana bona bodwa njengoba libabona ukuthi bagange njani. Sisazokubona.
Sanibonani Studio 7 njani? Asanibulisa nje nonke bafowethu. Hayi, siyezwa mpela bayakhuluma laba bathu kuthiwa bani Obed Mpofu bakhona lapho. Hayi, bayakhuluma uyabezwa ukuthi batanasa mpela bazithembile ukuthi hayi ngoba nakho sebesebenzisa ama-CO usebenzani. Akunandaba beke leni bebuse, siyazi basazobusa vele yona le next 5 years ngoba vele siyazi ukuthi abantu ange bevote kahle bazoyithuselwa ngoba phela vele uma bengasabethuselanga ZANU-PF into engekho ibande lizondwa ngabantu. Abantu nje bayisaba, yikho bona babona ngathi banabantu abanabantu. Abantu bayisaba, bayathuselwa. Basitshela thina bazali akunakuthi balithanda, akunamuntu othanda ZANU-PF.
Lawo bekungamazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumele wona nge-WhatsApp. Lawo mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kweze Melika, wonke wabangusibalo kholo wesigaba seNew Jersey, umnumzana Chris Christie, ungene ngokusemthethweni kumncintiswano wokudinga ozamela ibandla lama-Republicans kukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo. Abanye asebengene kumncintiswano lo babalisa owake wabangumongameli umnumzana Donald Trump, owayengumsekeli wakhe umnumzana Mike Pence, yena ungene kuthange. Kulo siba lukhulu njalo weFlorida umnumzana Ron DeSantis, umnumzana Tim Scott ongusenator, kanye lonkosikazi Nikki Haley owayeyisikhonzi seMelika ku-United Nations phansi kukarhulumente kamnumzana Trump. Ozakhethwa phakathi kwabantu laba nguye ozamela ibandla lama-Republicans abe senqikilana lomongameli Joe Biden owebandla elibusayo elama-Democrats kukhetho lungamongameli oluza kwenziwa ngolwezi kumnyaka ozayo. Esungula umkhankaso wakhe izolo, uChristie uchothoze uTrump esithi ama-Republicans kamelanga amkhethe ukuba abuyele esikhundleni sikamongameli ngoba engumuntu olimina-mina njalo olamaphutha amaningi. Uphenyo luveza ukuba uTrump nguye okhokhelayo kumncintiswano wama-Republicans. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe ohlala eMelika olilunga le-Triple C, umnumzana Tim Moringayi.
Ukungena kukamnumzana Christie, who was a governor in New Jersey, siyakwazi ukuthi i-New Jersey is a democratic state, but isabona ukuthi uChristie wa ngoba as a Republican beating a Democrat to be governor. So khonoko kumele kunanzelelwe ngoba it means ukuthi abantu abangasekele i-Democratic Party or i-Republican Party abathiwa ngama-independence lapha yibo ngathiwa bamngenisa esikhundleni sokugovernor. Wahlala waba successful, kwaba lokuyisikandalanyana okwe-Bridgegate lokhuyana le New York, but angibonanga kungathiwa kuyamdisturba nge daba yakhe le yokusika the Republican nomination. I-process le e-democracy siyibona ihamba kuhle lapha nge-Republican Party. Kuqala sasibona uNomzana Trump engathiwa vele enganyikinyeki ukuba nguye ozathatha i-representation ye-Republican okwesibili. But kathesi sesibona ukuthi ule ndaba emakhothi lezi ezika-2020 e-Georgia, le special counsel ka-January 6 lapha, lokunye sikubona ngama-documents ayewathethe, ama-classified documents. So indaba zona lezi ngangithiwa zizambophisa ngoba wabanjwa uNomzana Trump ekhuluma ngezinto zona lezi zokuthi bamdingela amavoti e-Georgia and then wafihla amanye ama-documents ayemelathi for the National Archives. So khonokho ngangithiwa kuzambhidliza mbijana, but okwakathesi asikwazi ngoba sibona indaba eziningi kade zichajwe uTrump vele uphunyukile and he is still in the race.
Umbona ephulela yini uChris Christie sesikhangela ukuthi uncintisana labantu abafana laboTrump laboMike Pence labanye?
Ukukhontesta lamanye ama-contestants oNikki Haley owayengu-human ambassador, lo Senator Tim Scott, labo Mike Pence, labanye, angiboni mina kungathiwa kule problem ngoba sikwazi ukuthi kathesi i-front runner or ihatshi eliphambili nguTrump. So abanye bonke laba they are trying to find their way ukuthi bamkhiphe khonapho esikhundleni sangikhona ukuthi angene. So mbona mina uGovernor Christie ebuya publicly, loudly, siyakwazi ukuthi vele he cannot keep his mouth shut, besola uTrump. So khonapho ama-Republicans sebangana bodwa, sizabona ukuthi i-support ye-Trump will it still maintain. But okwakathesi mbona ngangithiwa abantu bonke abasengene kuhlelo leli they have a tough tall task versus uTrump olokhu ethandwa ngabantu abaningi, especially rural America abelungu that love him so much. So sizabona ukuthi uzahamba njani ngoba i-politics akuyaziwa ukuthi kusasa kulani. but uChristi laye ile chance yokuba inominee manga kwanisa ukukhipha umnumzana Trump from the front line kuyabe sokudabukile irace sivulekile kumuntu wonke.
Umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusazwe njalo ulilunga le-Triple C elihlala e-Ohio khonapha eMelika. Kwanele mthwakazi omuhle, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na asifeni sonke kweze kuseni njalo kusasa. Olivalelisayo ngisithi litshone kuhle yimi uNtunga Milinkomo kwalolukwana kwamatukanduna.